Isika disendaba ku VOA indebele.
Ngo 20 July 2018, igaba lami ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abaningi okumangalisayo sebethe gwaqa emzini kamoya uMorgan Tsvangirai eBuyera esabeleni seManyikaland lapho azangcotshwa khona.
Ngisebuyera emzini kababa iqhawe lethu ubaba udokotela uMorgan Richard Tsvangirai. Ngihlangene njengabantwana be-MDC labantwana baseZimbabwe.
Abalandeli bebandla le-ZANU-PF bathi bakhala lo mdeni kamoyi uTsvangirai obhubhe ngeviki ephelileyo.
Bakithi sikhalalani ngalesi sikhathi, njengoba la iBhayibheli yakhuluma lithi sikhalani labakhalayo, sikhalalani siyimulinye.
Abantu abaningi abaseBotswana bathi kabasuze bebuyele kwele Zimbabwe loba nje sokungazani kulokukhululeka njalo lokuthi kubhubhe uMnumzana Morgan Tsvangirai, lokhu bathi kubathwalise nzima enhliziyweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulo msakazo. Abantu abaningi okumangalisayo sebethe gwaqa emzini kamoyi uMorgan Tsvangirai eBuyera esabaleni seManyikaland lapho azangcotshwa khona. Ezinye iziphathamandla ezizabe zisemngcwabeni lo ezigoqela uMnumzana Raila Odinga ongomunye wabaphikisa ibandla elibusayo kwele Kenya, uNkosazana Tabitha Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTCT uthi uMnumzana Nestle Ntshamisa osabambe isikhundla sikamoyi uza kwethulela uZulu umbiko oqakathekileyo ngesikhathi kubekwa uTsvangirai. Ake sizwe ixoxa ngokwenzakala eBuyera kwanamanje.
SiseBuyera emzini kababa iqhawe lethu ubaba udokotela uMorgan Richard Tsvangirai. Sihlangene njengabantwana be-MDC labantwana baseZimbabwe. Sisuke iZimbabwe yonke iseBuyera namhlanje. Sifuna ukuthi sibhekelezele iqhawe lethu endlini yakhe yokugcina. Sifuna ukumphelekezela ngendlela yokuthi laye laphaya khona kuvungane ukuthi hayi abantwana babuyile baphekelezela kubaba uTsvangirai.
Singathi-ke kukhanya ngazani kuyabe kulabantu abaningi kakhulu. Libona ngazani kuyabe kulabantu abaningi kanganani?
Ngikhuluma kunjenje kumnyama kutechi lokuthi ngingababala nje ngekhanda ngekhanda ngabe ntambamanga. Izimota lokhu zifika, abantu lokhu befika, so ngibona ngazani sibili ngesikhathi sethu sihambela abanye bazafika seziqedile.
Ye, sizwa kuthiwa le mgwaqo ulungisiwe sibili nguhulumende khonapho, kume njani makhumalo?
Yikho kutshengisa khona ukuthi uhulumende wezano nguhulumende wamanga ozama ukuvala uZulu amehlo, benze angazani balesizi kubaba uTsvangirai. Bona besitsho bengetsho iqiniso, bazama ukuthi bakhuthaze abantwana baseZimbabwe icabange ukuthi uMnangagwa ubuye ngupresidenti olobuhle. Hatshi, kanti namhlanje ngikhona besazi ukuthi umgwaqo lapho wakutshala khona ubaba uTsvangirai uvele ungahambeki, sebenamhla sebewulungisa. Bafuna ukuthabisa abantu, selaphuza ukuthi thabisa kakusebenzi lokhu. Abantwana baseZimbabwe sebediniwe ukudubeka, so lingaze lenzeni? Alitholi mavuti ebantwaneni baseZimbabwe ngoba sebediniwe ngami ngamangeni.
Nxa sisigangela njalo sizwa kuthiwa-ke kulo baba uRaila Odinga uzahamba njani labanye ababuyile khonapho?
Hayi, ubaba uRaila Odinga uhambe wayathathwa ngupresidenti wethu u-advocate uTsvangirai epoti. Ngikhuluma so uzabe khona naye futhi. Sinezethekile eziningi kakhulu ukuthi ngingathi lo uzakuthinte uzakuthini. Asimeleleni abantu lokhu bebuya, kungenzakala ukuthi izitele zibe ziningi mkambi eziningi ezinye.
Siboluleke lapha kumabonakude kulo mama-ke Opa Mjunguri Kashire khuluma esithi abantu bezanuphi efumele lapho babuye khonapho ukuze khalela-ke imuli kumbe ngithi umdeni kaTsvangirai. So lizabe lidlelana njani labo koTsvangirai?
Izani yena mthetho wayo ivele ungayibona isondelele eduzani lakho kukhona abakufunayo. Ye, kubuya bangabuya ngoba kabaliswa ngoba ubaba uTsvangirai yinde nguye umuntu kuleli lizwe ovunywa nguZulu wonke ukuthi liqhawe. Kodwa izano ukubuya kwayo ibuya ngokuthi sisebenza nabanye bethu ukuthi bazame ukuchithiza lomthimba yokuthi siyefaka ubaba endlini yakhe. Kodwa akusoze kusimise khonokho ngoba sesivele sibazi ukuthi ngabona besondela bafuna ukuzodiliza besebenzisa abanye bethu. Thina esizakwenza yikulandela umbono kababa uTsvangirai wokuthi sikhiphe abantwana baseZimbabwe phakathi kugqibile abafuna ukukhuluma, abafuna ukuthethisa, abafuna ukwenzani kabenze. Ayisikho thina esakuthunywa ngubaba. Ubaba wathi sikhiphe abantwana baseZimbabwe ebugqilini sibase eKenani, wasinika ubaba uChamisa soke simelele ukuthi sikhanze abantwana baseZimbabwe eKenani.
Esingathi ke kuyabe kungumlayezelo oqakathekileyo uza kwethulwa mbani khonapho ke we-MTCT?
Hayi, kakubuzwa lokhu. Ubaba uPresident Tsvangirai wabona ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi achathe isigodo akanike ontanga bake bazame labo ukuthi bayenzulu. I-National Council yethu yakugcizelela khonokho uZulu waseZimbabwe ukugcizeleli. Ukhona ongaba nombuzo ukuthi kakugcizelelwanga? Yena lowo ngilethemba lokuthi hhayi kwamele simncedise sibili ngoba kuyabe kule nto engayisiba.
Ye lo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumelo sebandla le-MTCT obekhuluma le-Studio 7. Siphinde njalo saxoxa lo mnumzana Joseph Juma olilunga lebandla leZANU-PF okobulawayo ngokubhubha kukaTsvangirai. Uthe bakhala lo mdeni kamoyi.
Silo size kakhulu siyadana ngokutshiyo ngomunye wethu umntwana waleZimbabwe ubaba uMogembe Tsvangirai. Umele ukulwa kwakhe ezihlangothini lwakhe, umele ade ekubona la kuyifanele yakhe kwakumela kwaze kwaba sekugcineni. Osokusele ukuthi amukele umqhilo wakhe uNkulunkulu useqedelake ibanga. Yekela ngithi emulini yakho uTsvangirai unkosikazi wakhe umama u-Elizabeth, abangibo umamakhe, abantwana bakhe, kanye lephathi yakhe i-MTCT akade ikhokhela bakithi sikhalalani ngalesi sikhathi. Njengoba lali iBhayibheli liyakhuluma lithi khalani labakhalayo sikhalalani siyimulinye. I hope uhamba kukababa uTsvangirai kuzabisa inyukela yokubambana singabantwana beZimbabwe yinye, sibekwazi ubana kuyavunyelwa ukubana omunye lomunye abe le mbono etshiyeneyo, kodwa kungabangeli njalo kungatsho ubana somele sizondale ngenxa yakhonoku. So ngile themba lokubana imfa yakhe ubaba uTsvangirai izabisa i-new way of working, i-new way of thinking ebantwaneni beZimbabwe ubana yes ngehlukana amabandla kodwa okusalayo singabantwana besizwe sinye, isizwe sakamthwakazi, isizwe sikamambo, isizwe seZimbabwe. Ubaba uTsvangirai lala ngokuthula sengazathi uNkulunkulu angavulela indlela uyophumula labanye.
Mase sikhangela-ke golide khonokho-ke okwethulayo ukuthi abantu beZimbabwe nxa bangabambana, kambe indima kamnumzana uTsvangirai iyaqhutshwa ngubani? Wena nxa sukhangele sibili kususela namhlanje.
Leyana yindaba yabo isithi thina ngesilungu i-internal process yabo. Ngiyaweza amahwahu athi umnumzana uHonorable Chamisa nguyongani usethethile ukuze ibhathane lokuqhubekela phambili ngendima kababa uTsvangirai. Kodwa mina ngiye ngakungenela kakhulu ngoba asokwami yinto mele yenziwe yibo abebadlale i-MDCT esikukhulekela phela ukuthi na bakwenze ngokuthula lokuhloniphana njalo lokuhlonipha amasiko ethu njengabantu. Kumele kuhambe kuhle ngoba kumele kube njalo into nxa yithinta kumele ithinte ngendlela ebalulekileyo anje ngendlela ezabisa inzondo yokuthiyethiyeneyo okunjalo.
Ye, kulabanye njalo abakhuluma besithi babone sokulungisa umgwaqo wakhona ngale emzini kaTsvangirai. So babesithi konke lokhu kwenziwa libandla leZANU-PF selizama ukuthi lidle bayibayi khonapho lalo lithole amavoti ngakhonokho, kambe ungabe phendula usithi nabantu abasho njani?
Ekhaya koTsvangirai khona ngale vele ummeli wepalamende weZANU-PF, so bekungabe kusekhaya likaTsvangirai ye. Kodwa izihlobo zakhe eziningi ezikhona ngale bezivele zivotele iZANU-PF, ikubona silo mmeli wepalamende weZANU-PF. So akunanto esingabe sisazingisatsho ukubana kumbe sokuzadiwa amavoti bekwini. Mina ngibona nto ayikuhlola imotona njengoba kuwumgwaqo ozahamba imota eziningi zisiyabeka omunye wabo. Ukubalulekile ubana lowo mgwaqo uhambeke kube lula ukuthi kutshengisele ubana sibeka omunye wethu omunye owathatha isihlalo sokuba ngu-prime minister wakuleli Zimbabwe, honestly speaking, bekuzaba lihlazo ngabe uhulumende kazange akwenze khona okubona alungise ukuthina amahambelo abantu abe lula. So akunani namavotlokana ungavele already kungera ivele sizalele zezanu p f anyway, kodwa imhlonipha yikutshengisa kubahulumende.
Yelo ke ngumnumzana Joseph Juma, umnumzana Joseph Juma lilunga lebandla lezanu p f bekhuluma ekhona ngale ke kobulawayo. Abantu ababaleka kwele Zimbabwe bayaphephela kwele Botswana kulandela ukukhahlanyezwa kwabo nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe. Wayengafuni ukuthi basekele uMoyi uMogoeng Tsvangirai, bathi balusizi kakhulu ngokwehlele uTsvangirai. Okwamanje bathi kabakacabangi ngokubuyela ekhaya. Intethele izindaba yeStudio 7 uMathini Ngwenya usethulela lolu daba.
Ezinye isiphepheli kakhulu ezabalekela uDlakela ngomnyaka 2008 zithi zilahlekelwe ngokubhubha kwamnumzana Mogoeng Tsvangirai. Iningi ngabalandeli be-MTCT abavotela uTsvangirai ngesikhathi encintisana lwaye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe. Abasekeli bezanu PF basusela labo ababesekela uTsvangirai amanqe kwadala ukuthi abanye bedinge ubuphepheli kwele Botswana. Esinye isiphepheli singafisanga uqanjwa ngegama sithi basele besegcekeni ngokubhubha kukaTsvangirai.
Thina esabaleka ekhaya ngo-2008 sibalekela udlame lolo lwaba khona. Silusizi khathe sesifelwe ngumkhokheli wethu uTsvangirai, asisakwazi ukubana sizaqonda ngapi.
Ukubhubha kukaTsvangirai kuthiye iningi ebelibeke ithemba kubandla lakhe le-MTCT lizibuza ukuthi kambe ibandla leli lingenelisa lingasela mkhokheli walo wawuqala. Sekulumathe impi kulwela isikhundla sokuba ngumongameli phakathi kukamnumzana Nelson Chamisa unkosikazi Thokozani Khuphe kanye lo mnumzana Elias Mutsuri. Wesiphepheli eduki umnumzana Wasu Tsibi uthi abasakwazi njengesiphepheli ezisekela ibandla le-MTCT ukuthi kusasa injani, ikakhulu le ngxabangxoza kubandla leli kulwelwa isikhundla sikamongameli.
Azikuthi singazaba ngakabakabani manje khathesi njengoba sokule ngxabangxoza le sizwayo futhi ngabo ngobukhokheli. But anyway, thina i-MDC yethu mbona ngani vele iseyaphela. UTsvangirai uhle waginya wanamakhiya ka-MDC wahamba lawo. But in any case, besicabanga besile themba ukuthi kuzoba le ngikhokheli ku-MDC engafana lo Mogoeng Tsvangirai.
Kusenjalo uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi kade ngakwazi ukuthi kule siphepheli zeZimbabwe edlula amakhulu ayisikhombisa. Umphathintambo obona ngendaba ezenzakala phakathi kwelizwe umnumzana Obed Mpofu, yena okade ephelekezela uMnangagwa eBotswana ngeviki edluleyo, uthi iziphepheli zonke aziphenduke eZimbabwe. Kodwa iziphepheli zithi azithembi uhulumende kamnangagwa ngesikhathi iZimbabwe ibhekane lolunye ukhetho. Esinye njalo isiphepheli kwele Botswana sithi lokhe belovalo ngokubuyela ekhaya.
Sizwa ukuthiwa sibuye ekhaya njalo silahlekelwe kakhulu yilida yethu okuyubuhlungu kakhulu. Yena masicabanga indlela esabuya ngayo lapha sasingabantu ababalekayo eZimbabwe sifuna ukubulawa ngo-2008 kubanga lwalolu khetho ukuthi umgaba wayefuna ukuwina by force, by violence, by everything. But now sikhalelene lolunye ukhetho oluzayo. Abantu ababekhona ababengama-advisors kamgaba lokhu bekhona.
Inyathela lokuthi isiphepheli sibuyele ekhaya liza ngemva kokuhlangana phakathi kwamongameli Ian Khama kanye lo Mnangagwa evikini edluleyo. IBotswana yona ithi ayisaboni isizathu sokugcina isiphepheli zeZimbabwe ngenxa yendleko kusikhwama sikahulumente, njalo umumo ekhaya usuzinzile kungasela Dlakela. NginguMathini Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabulon kwele Botswana.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Asizweni imbono yabalaleli beStudio 7 abakhulumela osithandekile Mhlanga ngodaba lokutshona kwamnumzana Morgan Tsvangirai.
Sixoxe lo mnumzana Busani Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa, asizweni umbono wakhe.
Umndeni wakwaTsvangirai akulahlekelanga bona kuphela, silahleke siyisize seZimbabwe, silahlekele kakhulu ngumuntu ebesimkhangelele ukuthi ezosihola. Itshintshelo lobehlala ashumayela ngalo besiseke silulindile manje, but okusalayo sobhekelela-ke kulo umongameli oshiya umshiyeli intambo hembe futhi ukuthi yena akazi ukusishiya sangalasi. Ngathi ngumuntu okumele athathe, siyamdinga umholi wasasemutsha sesikhathi ngala majesha la. I-young blood naye ikithathe sibone ukuthi bayehluleka or bayenza kanjani. Siso kade naso ngelizwe lakithi, mina ngingasimuntu okweze politics kangako, but ngathi ngiyumuntu ebengikhangeleleni ukuthi engabe usikizwe nelizwe. I'm sure i-Africa as a whole siyabadinga abaholi abasesebatsha, imibono emitsha namandla, cause isikhathi manje sitshintsha amandla. Ke sihambe nabantu abatsha, sibone ukuthi abantu abatsha bazofisa. Ayi, isikhathi cause mina umuntu vele engase ngizitende ukuthi ivota ayi nase ngikhalele, but lolo ikhetho elizayo I'll definitely go and eyami ivoti ngizobe ngivotelayo ichanisa. Nethemba lami njengomuntu omutsha, ayi ngiyakujabulela ngisele uhamba ngiyovota.
Siphinde saxoxa lo mnumzana Mandlenkosi Maphosa.
Umsa Samiza ngekakhona ukuzize phathe ilethi iqembu lelo le-MDC. Kwakungafunakala ngomunye umuntu engaphatha iqembu le-MDC. Umbono wami bombona ngathi inkosazana esikhuphe ngiyo ngaphatha ilokhu, ngoba nathi siyafuthi abafuna abaholi ngapha kwelakithi ematebeleleni. Khule engahambisa iqembu le-MDC efana nje nobaba ulo esibesikile ubaba uTsvangirai, ngiyo nje umuntu engasiphatha kahle ilethi iqembu le-MDC. Inkosazana khuphe engaliphatha ibandla le-MDC.
Umnumzana Msunduzwa Ndlovu usipha umbono wakhe.
Hayi khona, hheyi ngezibuhlungu lezo zingaba uTsvangirai, kodwa-ke emholeni ozongena mina kwelami isayidi nje bengingasho ukuthi angibazi kahle, kodwa-ke yena lo ozobe ngenile, kodwa sole ngezoba umholi oqodo futhi ozokwazi ukuhola abantu afane nayo uTsvangirai, kuyabe kulungile lokho. Kungangena nje lozo ozokwazi ukuthi afesane le-ZANU-PF njengoTsvangirai abe lesibindi, noma ngabe yiziphi izinto ohlangana nazo, ngoba ubaba uTsvangirai uyathi uyakhumbula ebethi yena efesana lezinto eziningi kuZANU-PF, abanye bebemshaya emenza yonke lento le, kodwa ebengakhathali, ebekwazi ukuthi avuke ayithathe. Yikho lokho engizama ukukusho ukuthi lo ozobe ngenile kodwa ozokwazi ukuthi afane nawe uTsvangirai, ukuthi bengathi sebemkarabhile kusasa abesebaleka idinga simswele engazakali ukuthi usekuphi. Abazokwazi ukuthi balihole iqembu le-MDC likwazi ukuchallenjana le-ZANU-PF mali yokuthi liyanqoba linqobe, likwazi lathi kuba lesisasa elihle eZimbabwe.
Umnumzana Ndlovu uphinde waphawula ngebandla le-ZANU-PF umnumzana Tsvangirai engasekho.
Ibandla le-ZANU-PF uqine kakhulu ngokubona kwami, banamanje ungathi uyabhekisisa nangu ubaba umnangatha umnalokhu uyabona ungathi uyabhekisisa kahle, uyabhoda wonke amazwe lawa, ebhoda nje ezama ukuthi athole idlela eluhlaza. Kodwa engikubonayo mina ngizaze mvume ngemva kwevoti sengimbone setshintsha izinto, ngoba njengamanje ufana nomuntu ohambe siyathatha i-onyoni ngale, ethatha itamatisi ngapha, athatha ingqamu ngapha, le nyama le zinto ngombono wami uzavala umnyango adle yedwa. Lapho ngumbono wami nami engibona ngakhona, kodwa malokuthi ngoba ebhoda amazwe nje lokuthi uyakwenza lokhu uzayenza isasa labantu beZimbabwe libe lihle, ukuthi hhayi kuzabe kukuhle nakhona. Ibandla le-MDC ngemva kwemfa kababa uTsvangirai libonakala ngathi lizohlakazeka lapho ngendlela okuyibonakala ngakhona, noma ngabe maybe bona bekuphika kwabezindaba ukuthi hhayi alihlakazeka sixabane thina sibambene, kodwa bayaxabana ngoba ngobhekisisa kulabantu abangu-3 laphana kulo amalona nalabo abangu-2 nale position kaTsvangirai lekuthi labo behlala esitulweni. Ngendlela ekubonakala ngakhona sokungenzeka kuvuleke enye i-MDC futhi between kulaba abangasekho esitulweni njengamanje, sokungenzakala kuvuleke enye i-MDC. Lokho kuzosho ukuqinisa idolo iZANU-PF ibuyele embusweni izidlela amahlanga mhla okhetha.
Sibonge abalaleli be-Studio 7 abasiphe imbono yabo ngalolu daba.
Masizingela ke kwelunye udaba ebekwa nje lamhlanje umoyo uMorgan Tsvangirai uchiya umteni wakhe uzondele umfelokazi wakhe unkosikazi Elizabeth Tswangirai ngezathu ezingaziwayo. Umama kaTswangirai ufungile wathi uzazibophela nxa umalukazana wakhe engabakhona emfeni. AbakoTswangirai kabazange bamnanze umlobokazi wabo ngomvulo emkhosini wokuphelekezela umuyi eHarare. Sibuze uZulu ukuthi ulubona njani udaba lolu. Nanzi impendulo elisithumezele zona ebulenjini bokuzilibazisa weFacebook. Sizibalelwa nguNtukameli Nkomo weStudio 7.
Incwadi yakuqala engiyiphetheyo ivela kuBernard Spanda yena othi kusho ukuthi kukhona okwaziwa yibo bodwa abangoTswangirai lomakoti wabo. Kodwa ngokwesintu bekumele bengabonisi umphakathi ukuthi bale ngxabano. Bekumele bekufihle lokhu kuze kwedlule umngcwabo bebe sebekulungisisa nsitha. Bekuvele kudingeka ngempela ukuba umkamuyi laye abe khona ephose inhlabathi ukuze lo mufi ehambe ekhululekile. Incwadi yesibili ivela kunokubongwa ngwenya yena othi, emendweni, if your husband dies, you will see his family's true colors. Kuzadlula. I'm talking from experience. Umerenia Catherine Machokoto yena uthi, uzathola ukuthi ugogo is confused. Inengi siyalibona selizisondeza kwabomdeni. Nango lolokati yala esethe sece kukhulunywa amanga wodwa. Vele awamangalisi ama drama anje ezimfeni, especially nxa umufi ebekhudumala esikhwameni. Uzathola ukuthi ngumhawu nje welifa. Nxa uTswangirai ebengumuntu okhaliphileyo, asithembe ubhalile i-will. UThabani Ngwenya yena uthi khona kubuhlungu ngendlela abamphethe ngayo umakoti. Sokungathi bathi nguye ombuleleyo. Eyomteni kayingenwa kodwa khona kule ndaba enkulu abayaziyo engaziwa ngabantu ngaphandle. Ngeke kube lentuthu kungelamlilo. Enye njalo incwadi esiphetheyo ivela kusisa Mthombeni yena othi, kukhona okunukasa ntungwana la. Unina kaTswangirai uyazi yena ukuba imbangela yini ukuba enze kanje umakoti wakhe eshonelwe. Bafuna ukuzitika ngezinto zikamufi. Phela ngeke salazi iqiniso. Ugogo lo kumele achaze imbangela yokuba yini enza agile imkhuba kangaka umuntu esethule. Siyabonga Mthombeni kuzoba lale njalo incwadi evela kuLifas Mpofu yena othi, eyomteni kayingenwa, kungenzeka kule mfihlo enkulu abayaziyo esingayaziyo thina. Le mqotho lelo Lifas. Mxolisi Moyo uthi yena ukuzicabangela ngokweqili ukungananzi umalukazana yibugovu lobu. ULawrence Mguti uthi yena bayambuluza labo kazithulele nje uElizabeth. Eyokucina ivela kuMothusi Tamocha Chuma uthi wena eyomdeni kayingenwa, ungayingena iyosala ngawe. Limqotho lelo Mothusi Tamocha Chuma. Sezipelileke incwadi zenu balaleli. Siyabonga ngokusibhalela. Liqhubeke phela lisixhasa libala indaba zenu elisithandayo ekhasini lethu le-VOA Ndebele. Libe lelanga elihle. Igama nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo. Sicela abantu ke ukuthi babuye khonapha ke namhlanje bazevalelisa ke uTswangirai. Uthi sizwe ukuthi okuqala silobani. Ngizokuthola silo Oscar Ncube. Baba Ncube, ungawutshona njani?
Siphile baba, linjani lani?
Hayi, siphile kakhulu. Ungathini wena ngamazwi akho enduduzo?
Kakhulukazi ukuthi namanje umuntu elezigwenqayo belezigwenqayi kuvele kuyaxolwa empilweni. Izigwenqa zikhona kodwa ke sithi akalale ngokuthula. Okuningi okuseleyo sizasala siqhuba lathi silungisa. Njalo okuningi nyana nje njengoba kade sizubala lezi ncwadi ukuthi okuningi libe ngitsho lami ngeke ngabhala nje ephejini yenu, kodwa-ke ngisikiza kukhona sithi kule mpondo akufihle esakeni. Kungenzakala ukuthi ma ngicabangela mina, ngicabangela ukuthi kungenzakala kube lobuchapha untombazane engxenye uba bengakachoni njoba vele besengasa obengezwa kuhle kwesikhathi sithile kwenzakala ukuthi njengomntwana kumphunyukile basebebona bona yikho lokho bengani bayangunguna ngiyacabangela nje kungayisukuthi yikho owuliqiniso kodwa ngiyasola kungenzakala ukuthi bambone ukuthi kulomunye njoba ubona de besitsho bethi ababili bangabuya esingcwabeni ayisikuthi kulokulwa kokuthi kulwelwa ibandla lapha ngiyasola ukuthi kukhona okunye abakubona phakathi kwababili labo ukuthi kukhona de sebekwenza.
Ye, siyabonga kakhulu ke mnumzana ungathi nalokusasa mnumzana.
Ngulungile nkosi ya.
Ye, uthi sithathe ke ubaba ukukhulumani ecingweni. Baba khulumani kunjani?
Hello.
Ye, ngubaba ukukhulumani kunjani baba?
Ngiyaphila baba, kuyinjani wena ngapho?
Ngiyaphila kakhulu, ye, ula mazwi athini awentuduzo?
Hayi, mina nje ngidlulisa ukudumala lokuyangeka phambi komhlaba wonke nalokho kwenzeke ku-Eliza, umhlaba wonke ukhangele. Kubuhlungu sibili ukuthi umuntu athefelwe la phela ulobudlelwano lalindoda angithi kodwa ke bamkhipha inyumbazana yabona ngizwisa ubuhlungu lokuyangeka.
Pho vele kwenziwani nxa ukuthi kulento enje?
Amahlazo asekhaya ayafihlwa baba, izinto zasekhaya nezasekhaya nokuthi ukuthi zizibonakale ngaphandle. Uma kade ube lokwabo bodwa bongamelanga bakubonise emhlabeni. Uyabona?
So kukhanya kuyasinda lokho, eh?
Kuyasinda sibili, esintwini akumelanga kuvele phambi komhlaba kangaka, ugogo uphambanisile.
Ye, so ke akuvalelise khonapho ngamazwi enduduzo, ungathini khonapho?
Ngathi hayi, abakhalayo kabaqine bakithi hayi vele kuyatholakala, siyadlula, sizamthola omunye uza siqinise amadolo siyisizo.
Ye, hayi, siyakuzwa kakhulu mnumzana, sibona kakhulu mfowethu.
Ngibonga mina, kubonga mina baba.
Ye, ngilobani futhi ecingweni khonapho, sabona ke mnumzana.
Hey, kunjani Tix?
Ngiyaphila, ngikhuluma lobani?
Ukhuluma loSodindo.
Ye, Sodindo, akuphose khonapho ke amazwi enduduzo akho.
Hayi, mina ngizama ukuthi ngibona hayi uNkulunkulu kubone kufanele alabe uTsvangirai. Usebenzile indlela yakhe sekudlule. Kodwa mina ngizama ukuthi ngikhulume ngabantu bakuTsvangirai. Ngibona ngani bayimuli ekhohlakile kakhulu. Akula muli engathi ilomalukazana esele isiveze inzondo enkulu njengaleyo. Ngoba angazabe uwonene umalukazana bemele babe lendlela yokukubamba kwakaphilisa. Kuthi kungadlula sebesala bekhuluma indaba yabo wena bamxotha kumbe beyenzani kuwe hayi khona ukuthi basenzele ihlazo elinjengaleyo. Laba be-MTC abakhona siyabacela ukuthi bayekele into zokuba kelokhu besilwa. Umunye sithi ngangena kudala ngathini, abakhangele okufunwa ngabantu kuphela. Izinto zenzakale ngendlela abantu abafuna ngayo. The people have the say. Whatever you say, whether ule minyaka emingaki uleader, ungu-vice president, whatever, it doesn't mean anything nxa abantu bengasakhuli wena ugogele.
Isikhathi dumi nomzala, sibongile kakhulu baba.
Sibongile kithi.
Ye, ngicela umunye osecingweni, kuthiwa mbani ibizo? Sabona ke mfowethu. Ye, ngikhuluma lobani ecingweni? Sabona baba. Yalo, ukhona yini ecingweni? Ngilobani ecingweni khonapho? Ye, kungani kangizwa kuhle khonapho ecingweni? Uyangizwa ke mnumzana? Wothi mbale ke lapha uMsunduzwa Ndlovu uthi ugogo lowu kambe kala mahloni yini umhlaba ongaka? Kade ngabona ukuthi ukhuluma ngani. Bese kuya lo malume laye ukuthi hey, kuzima lokhu madoda. Kuzobuya uVasco ukuthi ngilibukele bafowethu ngiseGoli. Sakhile leli nezwe lokugarithwala Jackson, ngiyalibona Lancelot Park enkundleni. Siyabonga kakhulu. Kodwa ke isikhathi sethu sesingane sesidliwe ngumangoye. Ngithathe ke usima osimi ngenkosi Mr. Mpofu. Ye, khonapho la bekhuluma. Kuzobuya uEugene Mackenzie uthi ugogolo ngakhulumanga into engazandla engqondo. Kodwa ke hayi isikhathi sethu sesingane sesidliwe ngumangoye. So ke singake hlukani ngothi sibale ekade sigogela lamhlanje ke kustudio 7. So kodwa ke ngibona ngazani bathi isikhathi sami sesihambile. Abalandeli bebandla lezanu PF bathi bakhala lo mdeni kamoyi obhubhe ngeviki ephelileyo. Kuzobuya njalo abantu abaningi sebekhona ngale okuzangcotshwa khona uMnumzana Tsvangirai. Sengilivalelisa lapha ke ngumthembo othembayo uGibbs Dube. Lichona kahle.